Inkokheli zezigaba ezehlukeniwe ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso ekuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelelayo melela kuzifundo zabo ze-ordinary level, okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozabe emela ilizwe.
Indaba le simple because football now we are in a global village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Nxa isikhiwa singaphumi uyela u-5 okuya lawa afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. It is quite amazing, yes, for them.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le. U-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozele lolu daba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona bavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5 O-levels, like your former footballers, former national team captain, someone who has captained the national team for 10 years. And then you say, awukwane on account that out of 5 O-levels. And the 5 O-levels, they all chiwa. In the real FIFA family, is limited. It's one of the least spoken languages.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island, uMichael Maseko, laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifutbolo, uma sengiphathwa ngesikolo, othiwa iFIFA, futhi umuntu wakhona, ngiyafanele nge-5 O-levels. Angiyiboni ngoba even ama-players amanye esinawo awafundanga. Ibhola not about education, ibhola about ama-skills kuphela nje. So yindlela ama-former players yenziwa-ke, ama-former players, shuthi ngendlela abaleka phandle yini na. Ngathanda nje khona umuntu onolwazi lwebhola ebe ngephatha ibhola kuphela, ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona unama-5 O-levels or anawo.
Oya kwaba isiphathamandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo uMkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngamakhansila zethu yiwo futhi aye kwethu ukukhokhela okwazindlela esedayela. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Usupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhola, abantu badizi bakhangele isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotele kuzamele avalwe inkonzo nemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenelisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kwinhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluleyo besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulumhlangano nokube lenkuthazo yokuba kulahle isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanjing.